Umbono wami omncane babu Gandhi uthi ibudlwangudlwangu leziphithiphithi ebezingadingi ngoba ebukhokhelini kuyafanana nasemzini ekhaya. Nxa ubaba sekhulile uyanikeza amandla akhe enganeni zakhe kumbe kubafowabo ngendlela enza ukuthi kungabi lombango. Osokusenzakala lapha ngumbango ngenxa yokuthi ubaba inkokheli yakhona ngale ngakubo kuZANU-PF ayikwenzanga ukuthi ibonakalise ukuthi amandla ayo lobukhokheli bayo busala kubani. Osokusenza ukuthi abalandeli bakhe khona ngale yena umgazi babe lokuxabana kuyikuchapha emntwini omdala lasenkokhelini ukuthi ayekele ukubonisa ukuthi amandla akhe aye ngaphi lobukhokheli bakhe kuyaphi, ngoba kuzagcina kuchitheka igazi kumbe iziphithiphithi lezi zimemetheka ilizwe lonke ligcine siba phakathi kwezitiyoyo ekade singadingeki lakancane ngesikhathi sendlale nje.
Sesike sizwa abanye besithi bona uMongameli Mgabe lapha khona engawethakazelela okwenzakalayo ngoba kumthembisa ukuthi akula muntu ongamsusa esihlalweni, abantu bayaxophana bebodwa. Ukubona njani wena?
Sekungathi kunjalo ukuthi ngulwane umdala othi bangaxabana benze bonke abakwenzayo inqobo bekhonza mina. Kodwa kusuke kube yikuzithanda yena abesekhohlwa ngebandla lakhe aphinde akhohlela ngelizwe leZimbabwe ngoba ibandla lakhe antilo elibusayo. Amandla wonke le isikhathi sonke lesi le mali yonke le abayichitha senze izipiyo lezi ngabe kuthengwa umumbo ukuthi izakhamuzi zisile lemithi ezibhedlela ukuthi kutholakale ukuthi abagulayo basile. Kodwa sibona umnotho wonke lo usetshenziswa ekulweleni amandla omuntu oyedwa ebandleni elilodwa elibusayo. Kukanti-ke bekungenziwa kungase kungasiza abantu abaningi kodwa sokusenziwa okunjengalo akudingeki konke lokhu babukanti.